sengikulile sengiyabona ukuthi lento ngithatha asengiyabona ukuthi lento ngithatha bi kutatami sengikulile sengiyabona ukuthi lento ngithatha asengiyabona ukuthi lento ngithatha bi kutatami ngiyabulela uyabona naye imbewu beyitshaliwe yaqhakaza Sengikulile sengiyabona ukuthi lento ngithatha asengiyabona ukuthi lento ngithatha bi kutatami sengikulile sengiyabona ukuthi lento ngithatha asengiyabona ukuthi lento ngithatha bi kutatami